kuncane kulo kungathembani phakathi okuthize khona lapho ekusebenzeni. Yikho nje lokho ebuya ethutha aze kwenza lokho aphume, aze kwenza lokho aphume. Simbone ebuya ekhithini ezihlangana le-Presidential Advisory Committee, wari ukuthi ihlangane lo-Chiwenga. Wabuya wazihlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China. Wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona uPresident Nyusowina ama-election. EMozambique akulasidingo ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngalo bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-State President ekuya-representeni khona ngale. Presidential Advisory Committee othi President bengayibona kungela problem. Le-ke China tinzimele nzima kakhulu kuye ngenxa ye-relationship ekhona phakathi kuya-Chiwenga le-China, maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthi lanxa yokukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khona oko kungathembani. Nxa umuntu ekulivu kathatha ilivu yakhe ayihlala phansi aphumule. Ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa iphendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili. Uthiya sisola ukuthi ukuthi abantu abasebenza layo ngabathembi. Angeke abathiye umsebenzi, angeke abathiye ilizwe. Kodwa ngabathembi ukuthi bayihluleka, ngabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubona ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani. Sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukutshaya amanzi.
Yile hlupho lekhulu yona lelisi. Wanzi kungatshaya ikhulu lohleziyo kasathembi ukuthi kuzakwenzakalayo. Especially kungatshaya ikhulu, abatshaya omunye ikhulu besesoleka wakufaka esitulweni ngeke uphinde batheni. Ngako wathi kutshaya ikhulu sahlala sahamba njengoba sihlala sitsho. Sahamba kwaba le-transition kwayakhethwa-ke sokukliye of abantu bonke abayenza ikhulu bengabi lesandla kuhulumeni belandekayo. Ngoba zilonge zikhona babeke futhi lowo muntu ongeke ayenze lokhu bona bakuchayela ikhulu.
Umnumzana Masithulela lo mnumzana Tafumane bakhethwe kuhle yini?
Eish, sisi ama-retired. Asuke ebuthweni asemaningi kakhulu kuhulumeni. Asemaningi kakhulu ngakhala yonke indawo kuhambe retired, general retired, banivani. Abantu abasuke ebuthweni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi lize phela seliyizwe, we are now a military state. Ngoba ibutho leselibusiliswa. Kele retired sesisothe ebize zephathiliswa. Ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirane ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amazabavela ukuthi ama-civilian ngesifo ijuice number yabo ama-retired bonke laba bangena bezephathiliswa.